Izakhamizi ezixoxelwa umsakazo we-Studio 7 zithi sezihlala zivula amehlo ngoba zisesaba ukuhlaselwa yilezi ndlovu esezihluphile emangeni emalibeng. Unkosikazi Lerato Mle oyisakhamuzi emalibeng uthi abasaba ukuthi ubuthongo ngenxa yendlovu lezi.
Basilele sithithibele ziphenduke nje eduze khonapho izihlahla ziwile. Icela sibele lisizamele ngendlela zonke ukuthi kumbe lisikhulumene labe parks angazi ukuthi kuhanjiswa ngandlela bani. Ngiyacela sibili ngoba osokulapha kusemnandi.
Kathi esingikhuluma bengizilalele hlaba umkhosi duze khonapho ezinsimini. Thina siyabe sizitshela ukuthi zisegangeni kanti zona sezingene phakathi lalapho okuhamba khona abantwana bevele ezikolo. Liyabona ukuthi sokuyingozi enkulu.
La mazwi asekelwe ngesinye njalo isakhamuzi unkosazana Emelia Ndlovu othi bahlalele evalweni.
Ya okwanamhla khonapha silalele ingozi imizi yonke le kuwisihlahla njengesihlahla kuchiphanga anamhla zikele mina.
Uzulu uthi sesesabela impilo yakhe le yabantu bakhe abalakho ukuhlaselwa yilezi ndlovu besendleleni esikolo. Nangunkosikazi Ndivo Ncube.
Zingakelema zibulala abantu sihlale njani thina lenyamazana ezimbi kangaka? So bathi thina senze njani? Lokhu kunzima. Khathesi abantwana bavele ezikolo bayehlangana lazo abazazi bazabukela sibe cine zibulele. So liyabantu kubuhlungu kubuhlungu kakhulu.
Usobhukuma upula wemalibeng unkosazana Getumile Nare uthi indlovu lezi zithwalise izakhamizi amagabha avuzayo njalo zizadala ukuthi uzulu abulawe yindlala.
Le citrus farm esilayo eshashe nawo wonke ama-farms akhona speciali amasimona lawa amancane asemzini yabantu indlovu ziyangena nxa abantu sebelimile sebezavuthisa laphana ziyangena zitsho okusho ukuthi abantu sebelimele indlovu abasazilimeli bona. So nxa iindlovu sezifile sokusho ukuthi ekhaya khonapho sokungena idlala abantu sebezathwala nzima ukuthi ukudla sebeyakuthatha ngaphi ngoba iindlovu ziye sezibadlele and okungenza ukuthi lokhu kuphele kulama-game parks akhona ama-national parks landani I think ikho lapho kumele zihanjiswe.
Isikhulumeli sohlangotho olubona ngokunakekelwa kwenyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority ZimParks uMnumzana Dinashe Farao kaphendula ngembuzo esimthumele yona ngalolu daba. Ngenyanga kaNkwenkwezi uMnumzana Farao ubike ukuthi abantu abangamathumi amathathu lanhlanu bese bebulezwa inyamazana zasendle lonyaka ezigoqela indlovu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseshashe Bedbridge ngu-Albert Ncube.